Omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhuphe uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho omunye umnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxexebuka kuye kumanyano we-MDC Alliance lalapho iqula le-National Council selikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhuphe ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Khuphe is a leader of this party. We are engaging her. There are processes.
UDr. Khuphe inkokheli yaleli bandla. Siyakhulumisana laye. Lingaba lingamboni khathesi kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasikuchumayela ngesikwenzayo njengebandla. Ningakhohlwa ukuba kwakuvele kulo daba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe-MDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abamncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa ngumgabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu ihluleka ukusebenzisana labanye ukwenza ukuthi kube lenguquko elizweni. Yinto ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba ukuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if she's willing to depart.
Singake samthiya phandle uDr. Mjuru nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulomanyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
100 days zikababa uMnangagwa akazehlukananga ne-37 years zikababa uMugabe. Akula into eyenzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokuda nxa iphela anti siyabhala phansi ukuthi ufuna igrosari yani abantwana esikolo ibhasi watheni esithi 100 days kuzaba nomohluko. Ngasitshengisanga ukuthi izinto afuna ukuthi aziguqule iziphi nanamhlanje kunje awuguqula ngalutho kodwa kukhona sokuwesi ukwedlula lapho kade kukhona okwamgabi usephinde kakodwa kusenza umgabi yena wangezelela ukuthi vele sidle imbuya ngoluthi uma ngoyala lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqatheka kokukhulumisana loMakhuphe ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla le-MDC vele thina sikhangela ukuthi lapho esisebenza khona simele sibe nyandanye. Njalo kakusimisi khonokho ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba lilunga lebandla lethu leli le-MDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi. Ngumzwangidwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona uPresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi isixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena akufunayo ukuthi sizaxoxisana kumbina ulezi indlela afuna ukuzitata. Kodwa thina singakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba ku-National Executive laku-National Council siyebazisa yiwo asebeza phuma le mgoqo okuzamele sisebenzise ukuthi sizame ukuthi silungisise lolu dubo lukamama Makhuphe.
Uqhubeke ethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mjuru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Ayi okwakhathesi njengabandla besingezwa lutho ovela kibo, kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMduri ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele sile sifiso ukuthi sisebenze sibaningi. So sile zithunywa zethu ezingahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokhu kade silakho okugxigayo, sibone ukuthi sifikisana ngakho.
Ube ngekho uMakhuphe emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kunsuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.